sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku-Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise-Washington, D.C.
Olamukela ku-Studio 7 ngesonto mhlazinye kuNcwabakazi 2021 ngoKipps Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Bakhala abantu eZimbabwe ngokumemetheka kwegciwane le-COVID-19.
Yebo, umkhuhlane we-COVID uyabuhlaselwe yifulu enkulu. Uyaqala ikhanda eliba buhlungu kakhulu ngokuhamba kwesikhathi, uze ungasafuni ukudla.
Sokule minyaka emithathu kwadutshulwa abantu eHarare. Abefuna kwethule impumelo yokhetho lukamongameli.
Lokhu siduduza izimuli zalabo abalahlekelwa izihlobo.
EleZimbabwe lehluleka ukuthola izicoco emidlalweni ye-2020 Tokyo Olympic Games. Salethulela ezamasiko, ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Abantu abaningi eZimbabwe bathi ubathwalise nzima umkhuhlane we-COVID-19 obulela bafika phose amakhulu amahlanu 485 kusukela ngesonto ngeviki ephelileyo. Kulabantu abaningi asebelahlekelwe yimisebenzi eZimbabwe ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19 okwenza kube nzima ukuba balandele iziqondiso zemithetho yokunqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Ubathabile Masuku usethulela lolo daba.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba kobulawayo izolo kubanje abantu abangamachumi ayisithupha lane i-64 belomkhuhlane lo kwabhubha abahlanu. Luthi kusukela nyakenye umkhuhlane we-COVID-19 waqhamukayo kobulawayo sekwabanjwa abantu abedlula inkulungwane ezilichumi lanye 11,256 kwabhubha abedlula amakhulu amahlanu i-543. Umemetheka ngamandla umkhuhlane lo lemaphandleni. Omunye ohlolwe wathola ngala elomkhuhlane lo ngumnumzana Sibangilizwe Siziba ohlala eNkankezi.
Ngiyabona umkhuhlane we-COVID uyabuhlaselwe yifulu enkulu. Uyaqala ikhanda eliba buhlungu kakhulu ngokuhamba kwesikhathi, uze ungasafuni ukudla, isifuba sibe buhlungu sivaleke, then ngokuvaleka kwesifuba langakungafuni ukudla umzimba-ke ubusuqinelwa ngumkhuhlane lo. Kuyenza-ke ukuthi umuntu-ke akhanye sengaselamandla. Ungananzelela-ke ukuthi ifulwendayo le ingaba yi-COVID, suqalisa ukwesaba. Khonokho nje ukwesaba lokwesaba ukufa sokundawonye kuba ngumkhuhlane wenza ukuthi umuntu mhlawumbe umkhuhlane ugcinisa umkhulele.
Umnumzana Rodwell Gumede laye utholakalele egciwane le-COVID-19.
Testikuthange sendlini for the next coming 8 days. Amaphinga ukuthi abasekushapha ngoba ziyabuya lapho kulapha esifubeni. Ngathi umuntu ufake i-50 kg inhlabathi esifubeni sakhe ethi phefumule enhlasele lento le.
Umqondisi wenhlanganiso yeBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Michael Ndiweni uthi abantu abadala bahlukuluzwa imigoqo ekhona eyokungabuthani ezimfeni.
Ye, kunobunzima kakhulu ke abantu abaningi bathwele nzima. Ikakhulu abantu abadala besijayele bahambe bayevalisa izihlobo zabo nxa besithe balahlekelwa mbe abangani babo abangena lawo amasonto. Kodwa-ke akunanto esingayenza ngoba ngomkhuhlane okhona osubhahile mhlawumbe nonke jikelele. Kuyadinga ukuthi ngabe kuyaba le nhlelo eziba khona ezincedisa abantu lapha esithi i-mental health benelisa ukuthi babhekane lobunzima lobo.
Umnumzana Effort Ncube ohlala kobulawayo uthi abantu beyisa ubhubhane lwe-COVID-19 uma bengakaze behlangane lalo emulini.
Igciwane le-corona kulula ukuthi ulithathe kancane nxa ulizwela komakhelwane. Mina ngomunye oselahlekelwe ngabangane, ngakho-ke ngikubonile ukunakekela umuntu olegciwane. Ukumbona umuntu esethwala nzima ukuphefumula, ubona ukuthi umuntu angedlula emhlabeni noma yinini. Igciwane le-corona liyingozi kakhulu kulabo abangahlatshwanga kulalabo abahlatshiweyo. Akutsho ukuthi umuntu osehlatshiwe vele ngeke asahlatshelwa esihlaselwa noma ikanjani, kodwa amathuba okuhlaselwa abaphansi.
Kusikhwica Mfundo Solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela sempilo, ukhuthaza uZulu ukuthi angeyisi ubhubhane lwe-COVID-19.
Leli bhubhane le-coronavirus liyashiyo into yokudlala le. Kukhanya lapha emhlabeni buzobhidliza imiphefumulo eminingi kakhulu. Lokhu esikubonayo kathesi ukuqala kwendaba embi ebuyayo. Yikho abantu bonke bayaxwayiswa bakithi ukuthi bazinanzelele.
Kuphela usuku lwayizolo, ugatsha olubona ngezempila kahle lukhiphe umbiko oveza ukuba ababanjwe umkhuhlane we-COVID-19 izolo bedlula inkulungwane lamakhulu amathathu lamachumi i-1370 kwabhubha abantu abangamachumi amane lambili i-42. Kuthi abahlabe ijekiseni yokuqala epha umzimba amasotsha okumelana lomkhuhlane we-COVID-19 bayisigidi lenkulungwane eziphosa zibe ngamakhulu ayisikhombisa i-1,645,599 asebehlatshwe ngokugcweleyo bedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa lengxenye i-767,910. Ngimele Studio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Sekule minyaka emithathu kwadutshulwa abantu eHarare ababefuna kwethule impumela yokhetho lukamongameli. Uhulumende wathi wabhubha abayizithupha kusehlakalo lesi, abanye babo kungabantu ababezihambela hathi ababetshengisela befuna kwethule impumela yokhetho. Wabunjwa ikomishini eyayikhokhelwa ngumnumzana Khalame Mohlante wakwele South Africa okwavela sobala ukuba ibutho leli lalithunywe nguhulumende. Umfundisi uSeni Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, uthi kumele kulungiselelwe ukhetho ukwenzela ukuba kungabi lokulwisana eZimbabwe.
Lokhu siduduza izimuli zalabo abalahlekelwa izihlobo mhlaka August 1, 2018, kuphela ukhetho lweZimbabwe. Ngakho kuqakathekile kakhulu ukuthi nxa sicabanga indaba yokhetho sicabange indaba yokuthula, ukuba abantu bayakwanisa ukuthi babone umbono oyehlukeneyo kodwa abakwanisa ukuhlala bebonke bengalwi. Njalo into eqakathekileyo ukuthi kuqalise kathesi ukulungiselwa lolu khetho oluzayo oluka-2023 ukwenzela ukuthi kungagcini kusiba lokuphikisana ngalo ngempumelo yalo. Njalo kube lendlela thina abantu beZimbabwe esizakhangela ukukhetha kwenkokheli kungabi yinto yokulwa kodwa kube into yokwakha isizwe. Ngakho ke kuyadingakala ukuthi sicabange ukuthi nxa siya ku-election sakha ilizwe asilandanga ukuya kulwa. Ngakho ke kuyamele kuqalise ukusetshenziswa kathesi thina njengamabandla siyathandaza njalo sikhuthaza abantu ukuthi asenzeni izinto zethu ngokuthula.
Umfundisi uSeni Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance, besixoxa laye ekobulawayo. Amla kuhlelo lwezamaphandleni esilwethulelwa yinhlanganiso ye-Abakuku Trust ibambisana lomsakazi we-Studio 7 sixoxa lezakhamizi emadlambuzi lemadobho ngokumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Okuqala esixoxelayo nkosikazi Silindeni Leya.
Ngiphuma e-ward 11 komadlambuzi. Nxa sikhangela uhlupho lwe-COVID luphambanise kakhulu abantwana besikolo, ngoba nxa sikhangela kathesi abantwana besikolo izikolo zivaliwe abafundi. Since 2020 abantwana bazange bathole imfundo. Imfundo abayitholayo nje kuba imfundo nyana nje okwamalanga nyana. Nxa sikhangela ukufunda ku-online emaphandleni apha akula ma-network namafoni, izandla zifitshane ukuthi abantwana bangathola amafoni ukuthi bafunde online. Nxa sikhangela futhi izikolo eziningi emaphandleni bezingavumeli abantwana ukuba bangasebenzisa amafoni.
Uyakhala ngabantwana besikolo unkosikazi Nleya.
COVID-19 iphambanise kakhulu ezifundeni zabantwana, ikakhulu nxa sikhangela o-form 4, o-form 5. Singabananzelela kakhulu kungaphana lalaba ababhale imihloliso yabo nyakenye kabazange bephumela lutho. So i-pass rate emaphandleni lemadolobheni ayisoze isafanana, ngoba emadolobheni kule chance ukuthi abantwana bangafunda online. Emaphandleni lapha kulo unzima kakhulu, abantwana abalamafoni njalo inethiwekhi akula nethiwekhi ukuthi abantwana bangafunda online. And nxa sikhangela uhlupho lwakhona lokho futhi ukuthi izikolo zivaliwe, abantwana abaningi abanye sebezithwala bengasaqedanga isikolo, abanye njalo bayabaleka baye esikhiweni ngoba abantwana bafuna ukuhlala ndawonye, bafuna ukuhlala kuphela. So abantwana nxa besesikolo ikule advantage ukuthi abantwana bayabeluseka kuhle, kodwa nxa besemakhaya lapha hayi kulobunzima iCOVID-19 iphambanise kakhulu.
Omunye njalo sixoxelayo unkosazana Olita Msebele.
Mina ngikuwa 9 eMatobo. Kithi ngapha abantwana bakhona abafundwa. Abafunda ku-online kulohlelo lwe-JF Capnic. So lulabantu labaqhathayo. Yiba abafundisa abantwana online bayasenda ama-exercise okumele abantwana bayenze. Wonke umntwana obhadalelwa yi-JF. So bayenze. Kodwa ihlupho lakhona ukuthi abangelayo ama-smartphone abakutholi khona lokho.
Unkosazana Msebele uthi abantwana sebengabahlongandlebe.
Corona le isiphazamise kakhulu abantwana. Abantwana kabasalalele emakhaya abanye. Abanye benje njengamantombazana abaningi sebezithwala. So kungani i-COVID leyi lithuba lokuthi abantwana bazithwale. Abasakhuzeki abaningi. Lenhlelo lazo ziyazama kithi ngapha silohlelo lwe-dreams lalo luyazama amankazana ukuthi ligoqa amankazana ukuthi baziphathe njani empilweni yabo lokuthi imikhuhlane ibe bazise kakhulu ngokuthi umkhuhlane we-HIV vele ukhona lawo. Kodwa kuyehlula kunjalo ngoba abantwana sebekwanisa abangamankazana sebekwanisa ukuthi basuke behambe ingcinye imango esuka engaba ngama-8 to 10 kilometers belanda abafana. Umntwana uthola ukuthi uyakwanisa ukuyaqeda 2 days, 3 days khona le azadingwe ngabazali. Into esiyitholayo ayizisu seziziningi kakhulu ezama teenagers ziningi kakhulu banabo 10 to 14 years.
Belilalele uhlelo lwezimaphandleni esilothulelwa yinhlanganiso yeHabha Group Trust ibambisana lomsakazo weStudio 7. Lalelani uhlelo olufanayo ngeviki ezayo. Siyahangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. I-Voice of America ibika ukuba ilizwe lakwele-Britain kubikwa ukuthi liyaphumelela kakhulu ngokuvimba ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19. Iziphathamandla zakulelo lizwe zithi zasebenzisa abantu ezigabeni zonke abaphuma ijumo batshela uzulu ngomkhuhlane lo njalo kwasetshenziswa amajekiseni okuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19. Kulabantu abadabuka kuzwekazi le-Afrika abafika phose amakhulu amabili 196 abahlengwe elwandle duzani lakwele Libya kulandela ukucwila komkhumbi wabo. Lokhu kubikwa yinkampani yezindaba e-Associated Press. Limemetheka ngamandla igcwane le-COVID-19 kwele Melika ikakhulu esabelweni se-Florida okuleziphathamandla ezivimba ukuba abantu begqoke amamaski. Sokuyisikhathi sezamasiko.
Senganamasiko senzile mandla. Mina baba mkhulu babe lobola usenzile mandla.
Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke namhla sixoxa ngamalobolo silo mnumzana Morven Qhelisa Ngwenya kanye nogogo uNakasithwala Nyoni abahlala edaluka eLupane. Akasizwe okwethulwe nguNgwenya logogo.
Amalobolo ulotshwala umfazi. Akulotsholwa abantwana. Umfazi ongazaliyo yena akalotsholwa yini, anti uyalotsholwa. Luba kuthiwa kulotsholwa abantwana ngana kulotsholwa umfazi ongazaliyo ngana akalotsholwa. Kulotsholwa umfazi.
Wena amalobolo ayikwini?
Inkomo noma imali, lo muzuzi imali uyalobola, lo muzuzi inkomo uyalobola.
La mabele kona.
Aya mavele kwakulobola
kwakudala. Abakudala.
Ngiyabendulo.
Abendulo babelobola ngamabi amasaka. Awu 90 lelalo kuthiwa isaka saka. All right. Hayi siyabonga gogo.
Siphinde saqhuka ngodaba lolu lomnumzana Mbuso Ngwenya ingcwethi kwezamasiko esintu.
Sokuvele imkhuba eminengi esetshenziswa ngaphansi kwegama elithi amalobolo. Kukanti ekadeni siyezwa kuthiwa zazingeningi kangako inkomo zokulobola ngoba ukulobola lokwakuyisivumelwano esasenziwa phakathi kwemdeni emibili ngenhloso yokwakha ubuhlobo. Bese kusithi umkhwenyana ke wayelobola ngenhloso yokubonga abakwabozala phela okungumama lobaba ababizwa kuthiwa ngomama zala nobaba zala. Wayekwenza lokho ebabonga ukuthi bamzalela intombi futhi le ntombi ezomtholela abantwana. Yingakho uyuthola abanye bethi kulotshola abantwana, abanye bathi kulotshola umfazi, kodwa eqinisweni usuke kuyisibongo esivela kumkhwenyana ebonga abazali bentombi okumzalela intombi noma ngithi umfazi.
Uthi kuningi okumele kwenzakale kungakabizwa amalobolo.
Okwenzekayo ukuthi kwakusiba khona isivula mlomo bese kusiba lokangaziwe. Sizwa kuthiwa zona ziba lichumi 10 asesiphelele. Kuba ke lenkomo ezimbili lapha eziba inkomo kamama leyo kubizwa kuthiwa inkomo yohlanga. Kuze kuthiwa inkomo yohlanga kusukela ekutheni phela umama uyabe bonga ukuthi mkhulise kahle umntwana emphozisa laphayana njengoba siyakwazi ukuthi ukudala kokusetshenziswa umhlanga ekuphoziseni abantwana yikho kuthiwa inkomo yohlanga. Bese kusiba le nkomo leyo kuthiwa ngeyokucola. Kusho ukuthi leyo ke ivele ibulawe khona lapho bese kuhlukaniselwana emndeni yombili. Kuphinde futhi kule esele lapha ekhaya beyisinikezwa idombo, idombo lalo. Noma ngithi umkhomi libe selihlukaniselana nabafana abayibo abazoziqhuba lezo nkomo. Bese kusala inkomo ezingu 8. Le kamama yona ayibalwa. Ibalwa nje ngoba iyabe iphume kuzo lezi zamalobolo kodwa umama ule mvumo ukuthi angenza noma yini ngaleyo nkomo.
Sizaqhubekela phambili ngodaba lolu ngeviki ezayo. Namhla besixoxa lomnumzana Mbuso Ngwenya, umnumzana Morven Qhelisa Ngwenya, logogo unaka Sithwala Nyoni abahlala edaluka elubhane. Ngenani enkundleni yokuxhumana eFacebook kukhasi leviyo indebele. Sixoxe ngodaba lolu.
Ngila ubaba mkhulu.
Sile sizwe ezokholo lwesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngwentungami lenkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphatheleni mfundisi.
Siyahlangana ngale ntambama zihlobo zenkosi ezithandekileyo. Sikhumbuzana njengawonke amasonto ngemphefumulo yethu efuna ukuvuselelwa izikhathi zonke. Ngoba manje singasavuselelwanga imoya yethu sihlala singabadangeleyo. Kanti njalo lelizwi lenkosi liyasikhumbuza ukuthi xa sisaphila kumele siphilisane siphile njani. Namhlanje sizakhangela indaba esithola encwadini yezenzo memsebenzi yabapostoli sehluko esika 5. Siza bala ngendaba kaAnania loSafira imisebenzi isahluko sesihlanu indima yokuqala kuya kwesithupha. Izenzo zabapostoli chapter 5 siqalise kuverse 1. Kufundeka kanje. Kepha indoda ethile igama layo lingu-Anania inoSafira umkayo yathengisa ngendawo yagodla ingxenye yemali nomkayo ekwazi yaletha ingxenye ethile yayibeka sezinyaweni zabapostoli. Wayesethi uPetro, Anania, kungani ukuba uSathane agcwalise inhliziyo yakho uqambe amanga kumoya ongcwele ugodle ingxenye yemali yezwe na? Lisekhona belingesilo elakho na? Selithengisiwe belingekho emandleni akho na? Uyibekeleni leyo nto enhliziyweni yakho na? Awuqambanga amanga kubantu khepha kuNkulunkulu. Uthe uAnania izwa lawo mazwi wawa phansi wafa ukwesaba ukukhulu kwehlela bonke abezwa lokho. Verse 6. Izinsizwa zasuka zamsongelezela zamkhibela phandle zambela. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, indaba le ungayibala uyihlolisise ujulise umqondo wakho uzabona ukubana ilezinto eziningi ezingasifundisa zona empilweni zethu. Okokuqala, nasi indoda lomfazi Anania loSafira babehlala ndawonye babesazana ulunga lokungalungi kwabo. UAnania loSafira mhlawumbe ngokufuna ubukwa ngabantu kuthiwa bathengisa ingxenye yomhlaba ababelawo ukwenzela ukuthi labo baphathise emsebenzini webandla leli elalikhokhelwa ngoPetro. Kwakuyinto enhle, inhloso yabo yayinhle, yayihlambululekile. Babele injongo yokuphakamisa ibandla lokusizana laba beswela benza kuhleke bawuthengisa lo mhlaba bazuza lokho abakuzuzayo basebethike lapha abalahleka khona basebethatha enye ingxenye bayigodla bayifihla baya kuPetro labanye abafundi bathi bona yiyo yonke imali esithengise ngayo indoda lomfazi bavumelana ngamanga yikho uPetro ethi yini usathane ukuba agcwalise inhliziyo yakho uqambe amanga kumoya ongcwele ugodle ingxenye yemali yezwe na uPetro kazange atsho lutho kuSafira wakhuluma loAnaniya okuyikuthi uAnaniya kwayeyiyo inhloko yomuzi okwakumele abone ngaleso sikhathi ukubana izinto zenziwa kahle kodwa inhliziyo yakhe yavuma uSathane wahlala wazinza wagxila iindebe zakhe zakhuluma amanga ezakho indebe emzini wakho nonkosikazi wakho nabantu abakho zikhuluma impilo enjani yini elivumelanayo nxa lihleli ndawonye ikhona imindeni engakwazi ukubana ihlale yenze izinto eziqondileyo imindeni ephila ngamanga akukhangele uzwisise ekujuleni kwenhliziyo yakho ukubana wena lo mndeni wakho liphila impilo enjani asikhuleke uNkulunkulu olungileyo khupha uSathane enhliziyweni zethu qiniswe lakho silikhuphe izikhathi zonke sikela manje uzobona phakathi amen
lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkanhla tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamile inkomo
siyabonga kakhulu untungamile inkomo okwamanje sokwesikhathi sohlelo lwabatsha
Yebo 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 mthakazo muhle zimpapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethulwa namhlanje igama nguMaigobe namhlanje sikobulawayo kontuthu ziyathunqa silo perseverance nyathi wenhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association sixoxa ngokumemetheka kweCOVID-19 elizweni ikakhulukazi kobulawayo lapho leli gcikwane limemetheka kakhulu okumangalisayo Manyat, ngiyakwamukela kuhlelo. Awusitshela umbono wakho ngokukhuphuka kwenani labantu ababanjwe ngumkhuhlane we-coronavirus ikakhulukazi kobulawayo.
Mashabezulu kuyethusa ukuba lokho likhuphuka leli inani. Okutsho ukuthi awusimdlalo lomkhuhlane. Umkhuhlane lo kumele abantu bawuqaphele ngazo zonke indlela.
Ubona ngani uZulu wakobulawayo ukwamukela na iJackson elivikela iCOVID-19 ele vaccine?
Yebo kunjalo abaphakeni abantu bakobulawayo besiyayamukela leyo jekiseni bebekade behlezi sebeze bakubona ukubana akuhlalwa
sikhangela indlela abasakhulayo baphila ngayo elizweni ingcwethi zezempilakahle zithi intsha kweleZimbabwe abahloniphi imithetho evikela ukumemetheka kweCOVID-19 ukubona njani lokho
kuvamile ukubana uthiwe ulutsha kaluhlonini kuqinisekile ngoba kwesinye isikhathi kuyabonakala ekwenzeni kwabo ukubana ngabafuni ngabakuthandi ukuthobela imithetho ephathelene lezimpilakahle nanxa kusitsho ukubana impilo zabo kumele zifikelele
hayi isikhathi isesedliwe ngumangoyi manyathi gqiba lingxoxo
ukugqiba lolu daba mahlabezulu singathi ebantwini abatsha bayihlatshwa ijekiseni lokho isakhona isaphiwa mahala okwesibili intsha efanayo iyilo ikusasa lethu ngakho ke kumele ivikeleke okwesithathu okucinayo oyedwa angazinanzelela akwazi ukuthi yena kumele avikeleke kumele akwazi njalo ukuthi kukhona futhi omunye okumele afikeleke sivikelane sonke njengentsha
zulukandaba silugqiba lapha uhlelo lwabatsha sithanda ukubonga uPerseverance Nyathi ngokungena kuhlelo siyabonga amanyathi Bwanele kwa lamusha, so shanga na ngulesibili kuhlelo lwe Live Talk, The Connection. Lapo siqhubekela phambili, sikhangela udaba lokumemetheka kwe-coronavirus elizweni. Sikhangela njalo uhlelo lwe 2021 Mandela Washington Fellowship Summit. Oliver Lisayo, ngenjabulo, ikama ngumayikove. Mthokozo muhle, zimpapu muhle. So shanga na ngulesibili, bye bye!
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Wenza imidlalo eZimbabwe selehlulekile ukuthola izicoco emidlalweni ye 2020 Olympic Games. Kulandela kunqotsho kuka Scott Vincent emidlalweni wegolf ogqitshwe namuhla kwele Japan. USkott odlale ngcono namuhla kulalokho akwenze kusukana ezedluleyo. Ube kuthumi lasithupa 16 bathi kwabadlali abangamathumi ayisithupa 60. Emdlalweni we-men's individual golf stroke play. Lokhu kutsho ukuba abamele eZimbabwe emdlalweni le abagoqela uDonato Katayi, uPeter Gilpin, uPeter Wetzler, Longoni Makusha behlulekile ukuthola izicoco zegolide, isilver lebronze. Abanye babo sebebuyele kweZimbabwe. Uze sizwe ngokunengi ngalokhu, sixoxe nomnumzana Frederick Ndlovu othi bazamile kakhulu abadlali laba.
Ungakhangela wonke abadlali bethu esibuye labo laba. Bonke sebesethe ama personal best records. Singabe singatholanga isinqongo se gold, silver and bronze. Kodwa into esobala ukuthi abadlali bethu bonke laba ikusasa yabo inhle. Ngoba bonke sebebhithe ama records ababevele bewaholda bekuya lapha. Ama records ababuye abenze ba qualify ukubuya lapha sebewedlule. Okutshengisela ukuthi come France 2024, Paris 2024. Hayi, ungani kusasa yethu njengelizwe leZimbabwe ikahle. Talenta livele likhona. I think okuqakathele ukuthi thina lati si kuqakathelise umdlalo lo. Because charity begins at home. Kumele thina ngwethu sibe laso isifiso esokubuya kuma Olympics. Sifake amandla emidlalweni leyi ethi esithi sport. Then ngibona ngani singakwenza khona ukuthi hayi ilizwe liyakhuphuka sendle. Italenta igcwele eZimbabwe.
Asithi kwambana ke elupane komakhovula phezulu khona ngale sikolo. Bakhona yini abantu elithini ngabakhangela lithi kodwa lo kungani engagijima. Siyakhumbula ngokulo samukeliso moyo wavele Ntepe, siyakhumbula baningi kakhulu abavele emakhaya. Liyangena yini ukuthi liwazama ukubakhipha emakhaya liwafake khonapho kuzinga eliphezulu.
Umbuzo omuhle kakhulu lo. Into nje ekadingi zidla ingqondo ngayo isikhathi sonke lesi. I think kuqakathekile, ngibona ngani kuqakathekile ukuthi ama national federations ethu sike sihlale phansi sizihlolisise. Singama national federations achiyeno the 54 national federations elizweni sikhangelisise ukuthi kambe shuwa singaswela in each national federation umntwana oyedwa, unkazana oyedwa, ubhuti oyedwa ongenelisa ukungena kuma records lawo ukuthi ungeza kuma Olympics. Bona zani singafaki ingqondo zethu ndawonye, hayi ichumi amachumi amabili ama athletes ayabuya kuma Olympics singabenza njalo.
So ngiyabona sibili kulama athletes amakhulu kakhulu abanjengo Elijah Gakalaka thi singukansela emawabeni, kuzobuya uWynnette Dube use Cape Town, kuzobuya labanye abasendaweni eseBrithani langaphi ngapi. Ngiyake likhulume labo ukuthi lizame ukuthi libancedise kumbe ngama club abo into ezinjalo. Bengikhuluma ke besikhuluma lo Elijah Gakalaka sithi uyafisa ukuthi ancediswe avule iclub yakhe ibe nkulu khona ngale emawabeni, kodwa kungani kuyasilela lapha nalapha. So ke umbuzo wami ukuthi lake lidlelane labo kuhle yini kwenza ukuthi kuthuthuke phela i-athletics.
Kuya ngokuthi like ngikhulumile ngemuva silama national federations angamathumi amahlanu lane. So kusiya ngokuthi yena eyakhe i-national federation yiphi. Kabumele behlale phansi bekhangelisise ukuthi nxa eli club afuna ukuyivula umthetho o particular to that National Federation nawe ukuthi ngokugijima athletics kumbe nge volleyball kumbe nge bhora lezandla kumbe ibhora lenyawo kamele behlale phansi behluze ubona zani wona lana ama academy angaba yikho lapho esingabona khona ama talent ona lana acatshile
uFred Ndlovu ukokhela abadlali leziphatha amandla emidlalweni ye Olympics sicokelaye ewele Japan singakagqibi uhlelo lwamhlanje wathi sikhangele ebesilazo bayakhala abantu eZimbabwe ngokumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Sekule minyaka emithathu kwadutshulwa abantu bafa eHarare ababefuna kwethulwe impumelo yokhetho lukamongameli. EleZimbabwe lehluleka ukuthola izicoco emidlalweni ye-2020 Tokyo Olympic Games. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje, Oliver Lesayo, Mokip Stube.